Ludaba oludanisa kakhulu lolu ukuthi amapolisa amele ukuthi ebevikela abantu yiwo achaya abantu ngoba omama labana bachaya kabuhlungu kakhulu. Yimi kungikhumbuza ngesikhathi se-ground ngoba ngesikhathi se-ground yikho owawuthola abantu bechaywe kabuhlungu kangakana kungalalapho abangabika khona. But sesikubona again ngo-2020 abantu bechaywa beyalelwa ukuyaripota beyalelwa ukuthi beyedinga uncedo emtholampilo. So kuyadanisa ukuthi ngo-2020 ungaba lompolisa ongumfana omncane obvious abafana abangamapolisa laba ngabantu abazala ngabo 88 kumbe 90 or even ngama 2000 ozachaya umuntu ngo esithi ngoba lindebele akula reason ukuthi bachayelwane ngoba usizwa ukuqala wachaya wacela indlela ukudlula amapolisa ayegcwele emgwaqweni wathi ngicela ukudlula umpolisa ke waphenduka wamshaya wabulala ifoni yakhe wasebuyela njalo sesithi hayi but umpolisa lapha ntonja wabulala ifoni yami yiko-ke lapho ukuchaya kwabo lo sisi wakhona kuthiwa bayazenzisa vele amandebele ayazenzisa ukuthi mahle, you know, all those kind of things. So mbona ngani it's very unfortunate ukuthi singabe siloku sithola amapolisa akhuluma nge-tribalism akhuluma ukuthi wena ulishona wena ulindebele ebe sechaya umuntu ngoba lindebele ngoba vele amandebele alenkani. Mbona nxa i-police force yona nxa ingakukhanyelisisi khonoko nxa abona amakhulu bamapolisa bengayilungisisi indaba leyi izahlupha ngokuya kwesikhathi.
Vangaki abanye asebeze phambili baxhumana lawe?
Ye, bakhona abantu sebebaningi namhlanje ukufonele phose abantu abangabe bane ababili abase-Country Park omunye usemagwegwe I think ababili labo basemagwegwe bekhala ngokuthi bachaywa kakhulu ngamapolisa omunye wachaywa la eseyazidengela isinkwa kungelanto ayenzileyo omunye wachaywa ngoba kuthiwa kala maski wasesithi hayi imaskini layo kodwa isesikhwameni walaliswa phansi wachaywa omunye umama wachaywa engumdlezane ele viki ebelethile wachaywa walimala wahamba emapoliseni ukuthi ecela incwadi ukuthi ehambe ethola esibhedlela njengoba kwakuyi-lockdown amapolisa ayala ukumnika leyo ncwadi. Ngiyethemba baningi abantu abachaya ngamapolisa kodwa bayesaba ukuthi bebuye bezokhuluma. Yikho nje ngikhuthaza wonke umuntu ongaba wachaya lipolisa ukuthi geze phambili eripota icala lakhona sililandelele sibone ukuthi liyaphelela ngaphi.